Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu ebusweni mhlaka 13 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ukusilela kwempopho kuyaqhubeka elizweni lanxa uhulumende ebumbe iqula elikhangelane lokuqeda lolu dubo ngozibandlela.
Amakhuphoni kaso zancede lapho kungeka mkhona. Uhulumende kumele abone ukuthi impuphu iyatholakala inganja igcwale yonke indawo kokusoze kudingeke wona lawo makhuphoni. Into edingakalayo ukuthi bayethenga amabele esithande abuya azongena ngendlela efaneleyo.
Uhulumende usevumela ukubhadala ezinye indleko ngedola leMelika ngemva kokufaka umthetho wokuthi kuzaba licala ukwenza lokho.
Nxa kuthiwa iBiopsy ukuthi bafaka inarithi encane phakathi kwesigulane, bathathe mbijana ipiece yekidney bahambe layo bayekhangela ukuthi lile mkhuhlane enjani.
Idolobho leNew York ngolwesine lithethe isinqumo sokuthi igcikwane le-coronavirus selizaphathwa njenge-state of emergency, njalo indawo eziningi eMelika sezivaliwe okwesikhatshana. Zonke lezi ndawo lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Ukusilela kwempopho kuyaqhubeka elizweni lanxa uhulumende ebumbe iqula elikhangelane lokuqeda lolu dubo ngozibandlela. Abagaya impopho bathi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe sokubadingela umumbo phandle kwelizwe. Phezu kokubumba iqula elibona ngalolu daba, uhulumende uphinde wasungula uhlelo lokunikeza uZulu amakhuphoni okuthenga impuphu ngemali ephansi. Wodwa udubo yikuthi lokhu ingatholakali leyo mpuphu ezitolo. Emkambo wensitha lapho itholakala khona ibiza imali ephezulu, kutsho isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi, iNational Consumer Council Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Yayitholakala impuphu, lokho kuhlupha njengalokho kwakuhlupha endaweni eziningi, sekuhlupha kakhulu okwedlula ngozibandlela. Ngokuba ukuze uthole impuphu udinga ukuba kube lohulumende. Into engekhoyo okwedlula impuphu eZimbabwe nguhulumende okwazi ukunakekela abantu, okwenza ukuphuma lamacebo angenza ukuthi ilizwe livuke ngendlela efaneleyo.
Amakhuphoni ake akhulunywa nguhulumende ukuthi abantu bazawaphiwa benelise ukuthenga impuphu, wona ayatholakala yini, luyasebenza yini lolo hlelo?
Lubonakala kwezinye indawo kuthiwa bekuthengwa ngamakhuphoni lapha lalaphana, kodwa asonto encedayo. Amakhuphoni akhona athenga impuphu evela ngaphi? Into engekhoyo yimpuphu. Amakhuphoni bangaze babe nangobhiliyoni kumbe 10 billion kumbe 100 billion, into engekhoyo yimpuphu. Amakhuphoni kaso zancede lapho kungela mpuphu khona. Uhulumende kumele abone ukuthi impuphu iyatholakala inganda igcwale yonke indawo kokusoze kudingeke wona lawo makhuphoni. Into edingakalayo ukuthi bayethenga amabele esithande abuya azongena ngendlela efaneleyo, kodwa okwenzakalayo futhi abuya bona laba bantu amabele abethengwe ngaphandle afikele ezandleni zamasela wonala alezandle ezinamathelayo, bagayise impuphu bazibele, abanye okunye baye kupha inkomo, abanye bayethinthini ngamanyana nje amanye ayesabekayo phakathi kwesizwe, into okufanele ukuthi ngabe siyalungiswa kudala.
Lungalungisiswa njani lolu daba pho Ncube, ngoba abantu bathwele nzima bayalamba ezindlini lasemakhaya lapha?
Okokuqala, ngilethemba abantu kuyokuswelakala kwempuphu khonalokhu kulokhu abakubonayo. Kumele bafunde isifundo esikhulu ukuthi ukhetho luqakathekile. Ungaphi ithuba lokuvota, uvota ngendlela ukhangele izinto ozifunayo, ukhangele abantu abangakupha lezo zinto. Ungavoti nje ukhangele inhlanyelo yanamhlanje, ifertilizer yanamhlanje, erayisi yanamhlanje, ngokuba ngomva kwefertilizer ngemva kwerayisi uzathwala nzima okunye okumangalisayo. Into edingakalayo nguhulumende ohlonipha abantu. abantu olesigebo elihlonipha abantu okwaziyo ukuthi asuse i-corruption lesiyahlala phakathi kwelizwe okwazi ukuyathenga amabele okwakhathesi akula mali yokuthi kuthengwe umumbu ngokuba umbuso ungamanga kahle akula muntu onetha izimali akula muntu ozohlanyela imali ovela ngaphandle ngendlela yokuthi ipolitiki yethu lamacebo kahulumente lezinqumo zikahulumente kazimanga ngendlela eyamukela osomabhizinisi abangalethi imali phakathi kwelizwe nxa imali ingekho impupha sezibe khona usizi luzaqhubeka lukhona phakathi kwelizwe
ku-black market lapho etholakala khona impuphu ithengiswa malini
impuphu etholakala kakhulu ile vela ngaphandle iye yandile vele South Africa vele eBotswana iyo ngayithola ngabo 120 rand kusiya phezulu nxa ube nenhlanhla usungachayisana le 100 kodwa kulapho ethengiswa ikhona le vela ngaphandle le angakithi inxa ikhona uzayithola khona lapho ngabo 90-100 la kusiya phezulu kodwa kayikho vele njengoba ngisho impuphu yangkhona ungayithola lapha lalaphana eqo kodwa iyabe ibiza imali ephezu kwale uhulumende ayibekayo akuthi uhulumende wathi $70.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association ubekhuluma ecingweni lo Ntungamili Nkomo weStudio 7 sehlulekile ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende ngalolu daba. Uhulumende usevumela ukubhadala ezinye indleko ngedola leMelika ngemva kokufaka umthetho wokuthi kuza kuba licala ukubhadala kumbe ukuthenga ngemali yaphandle kwelizwe. Kodwa imithelo yemisakazo amalayisensi intengo yamafutha izimoto lokunye okuningi-ningi sokubhadalwa ngedola leMelika. Ingcwethi kwezomnotho zithi lokhu kutshengisa ukwehluleka kokuvuselela umnotho kukahulumende lomphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Umnumzana Ncube uthe uthatha intambo abanye bamncoma besithi ukhaliphile njalo uzavuselela umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kucheva.
Angiboni ukuthi ebenza ngoba udubo esinalo is not udubo olokuthi abantu akula mali lapha eZimbabwe. Udubo olukhona yikuthi abantu abala-confidence ku-system ekhona khathesi, uhulumende ukhona khathesi. Yilo udubo esinalo. So ama-policies even engabuya, abantu abasathembi ukuthi uhulumende uyabatshela iqiniso ngoba sebeubonile ukuthi uhulumende lo uyaqamba amanga from time to time. Uzakhumbula indaba yezintola ngo-2008, uzakhumbula njalo indaba yamabhoni ukuthi uhulumende uyaqamba amanga. So for that reason angibona ukuthi imizamo le izanceda kakhulu.
Kodwa yena umnumzana Mthuli Ncube siyakhumbula ukubana engakangeni la kuhulumende ngumuntu wayesithi ibond nothi lihambe kodwa sengenile kasakhulumi la ngakho ubona njani
yilo udubo alalo elokuthi nxa esizenzele izanapf ivame uba nama-populist policy okuthi abantu babenze ngani bayathaba for a few minutes kodwa kungasebenzi lutho. So ubona njengani yilo udubo aselalo khathesi lokuthi ama-policies asinika wona ngokuthi abantu bake bazuze i-relief okwesikhatshana nje kodwa udubo lungapheli. Uzakhumbula ukuthi uba umnankakho ukuthi esirande siqala ukukhuluma ngama-subsidy ukuthi kuzaba ne-subsidy empuphu and so on. So into eyinto engalezo ezokuthi i-policy yezamphef ayiqaci ukuthi ihamba kanjani. Yikho osokumhlupho kwabomthuli ngoba imizamo yakhe yonke kumele njalo ivunywe yi-police bureau labanye ama-organs awe-political party kodwa kuyabe kungasebenzeli bantu kuyabesenzeli izanaphef.
Kodwa yona imizamo yakhe singathi uyayenza kungangeneli uhulumende yini kakhulu ezinye iziphathamandla.
Ungakhangela uzebona ukuthi isandla sikahulumende sikhona ngoba ungakhangela even i-statement sakhe esayizolo ube sithi yena i-reserve bank ingangenela ku-currency stabilization le nxa when necessary. So nxa i-reserve bank abantu bengelathemba layo and then uyakutshela ukuthi ngiyangenela ukuthi ngistabilize i-currency ye-necessary. So asabona ukuthi i-independence yengikhona e-50 abayibuyisa iyabe ingaphi ngoba abantu abasebekhangelela ukuthi kuzaba ne-system entsha kodwa ngokubona kwami i-system leyo iyabe ingekho ngoba i-reserve bank isali lase-reserve bank siyasikhona sibili and i-reserve bank bayabengabona ukuthi khona labo leli eleZimbabwe seligukudeka ngendlela abangayifuniyo bengangenela or something like that. So into ezinjengalezo ezokuthi uhulumende wethuthi li-independent kodwa i-independence yangikhona singayiboni yikho okuthenzela abantu belahle iphepha.
Lo ngumnumzana Masimba Kucheba ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe wekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese Nairobi kwele Kenya. Isibhedlela sempilo kobulawayo besifakatshelwe liqula lengcwethi kwezempilakahle ebezivela kwele Bilithane zizofundisa odokotela labongi ngokwelatshwa komkhuhlane wezinso kusetshenziswa ubuciko bakulezi nsuku i-biopsy le-peritoneal treatment. U-Ezra Chisaswanda we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqula lengcwethi yezisebenzela esibhedlela se-Durban Bethon England belikhokelwa ngodokotela Nathi Nkole emveni kokunxusa isizalwane seZimbabwe esihlala lokusebenzela eBilithane. Unkosazana Tosca Fairchild yena-ke ngumsekeli kandunankulu wesibhedlela se-North Staffordshire Combined Healthcare Trust. Unkosazana Fairchild uchasisa uhambo labo lweZimbabwe. Sokulezinye indlela zakulezi nsuku zokuhlula umkhuhlane wezinso kusetshenziswa i-biopsy ukuze kubonakale ukuthi kuyini kahle kahle okuhluphayo njalo isigulane singelatshwa njani okungenziwayo ezibhedlela zeZimbabwe.
Nxa kuthiwa i-biopsy kutho ukuthi bafaka inarithi encane phakathi kwesigulane bathathe mbijana i-piece ye-kidney bahambelayo bayoyikhangela ukuthi lile mkhuhlane enjani. Leyo nto abayenzileyo isileminyaka engafika 20 years ingakazi yenzakale empilo yikho bahambe bejabulile sibili ukuthi bakwanisile ukwenza lokho.
Unkosazana Fairchild uthi isibhedlela sempilo sidinga usekelo olukhulu njalo uzulu wonke kumele aphatheke ekuncediseni lesi sibhedlela umama ongakafiki esibangeni sokuthi awusalungiseki.
Sinesifiso sokuthi umsebenzi lo osebenze empilo siwenze okwesikhathi okungadlula iminyaka engu-5 sibuyele siyabona ukuthi kufundiswa lokho abakwenzileyo balokho bekwazi yini abakufundiswayo njalo banesifiso sokuthi bathathe uDr. Khajawo maybe lo sister Nkomo la kulo sister omunye osebenza kakhulu sibili khona phana esibhedlela usister Nkomo ku-renal unit ukuthi bababise ngapha e-UK esibhedlela seDurban bazobafundisa bebona ukuthi bengayenza kanjani.
Isibhedlela sempilo silodokotela oyedwa owelapha umkhuhlane wezinso okuyinto emangalise iqula lengilandi ebelethelekele lesi sibhedlela. UDr. Shepherd Kajao nguye yedwa okhangele zonke izigulane zomkhuhlane lo empilo. Yena-ke ubonga incwadi zengilandi ngomsebenzi wazo wokuzofundisa abanye bakhe kwele Zimbabwe.
We are grateful with the visit that we had from the International Society of Nephrology.
Siyajabula kakhulu ngokuvakatshelwa zingcwethi lezi. Kusebenzekile kakhulu. Bafundisile amadokotela ayizikhombisa lomongikazi abalitshumi lanhlanu. Kuqakathekile ukusebenzelana ndawonye labantu abalolwazi njengengcwethi lezi.
Unkosazana Tosca Fairchild uthi ingcwethi lezi zithinteke kakhulu nezikubona esibhedlela sempilo lenswelo ezikhona njalo bakhangelele ukuqhubela phambili besebenzelana labanye babo besibhedlela sempilo.
Kuningi kakhulu abakushotayo esingancedisa khona. Amadokotela lamanesi basebenza nzima. Abanye bangikhona basebenza bengagqokanga ama-uniform. Maybe singakhangela ukuthi singabanceda kanjani. Ikakhulu engibone ukushoda i-equipment lemithi. Ngisicela kakhulu ukuthi sibambane ukuthi into yokuqala sisebenze lo Dr. Khoni, lo Dr. Khajawo ukuthi yini abakufisayo ukuthi sibancedise ukwenzela ukuthi i-renal unit yakubulawayo ingavalwa.
Ingcwethu ze-Britain lezi zikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi athenge imitshina emitsha yakulezi nsuku njalo afundise odokotela indlela ezintsha ezingaduliyo zokwelapha umkhuhlane wezinso. Zithi njalo kuqakathekile ukusebenzisa indlela ezintsha ezalapha masinya umkhuhlane wezinso ukuze izigulane eziningi ziphephe, hathi ukuthembela kwelapheni ngomtshina we-dialysis kuphela. Yona ithatha isikhathi eside njalo imbadala yayo ingafinyelelwa ngabaningi. Imela yesitho 7 igamana mungu Ezra Chisas Banda.
Siyabonga ke Ezra Chisas Banda. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umnumzana Christopher Kotore owavuka uBova wabulala abantu abagoqela isihlobo sakhe omakhelwane lomntwana owayeleminyaka eyisikhombisa lomunye owayelomnyaka owodwa owayebelethwe kanye lonina elusulu eBhinga umiswe phambi komthethwandaba kamantshi esetheswa icala lokubulala. Iphephandaba leThe Chronicle lithi umnumzana Kotore weleminyaka engamachumi amathathu owayefike kulindawo evela eGokwe utshele umantshi ukuthi wabulala laba abantu abahlanu ngoba wayetshona elephupho lapho ayebabona bemvakatshela belengulube besethusela ukuthi bazambulala lapho elele. Umantshi uthe umnumzana Kotore kufanele ahlole ingqondo ngodokotela ababili abazingcwethi kulokho njalo aphindele emthethwandaba mhlaka 24 kuyonale inyanga. Waxotshanisana lowesifazana wayebelethe umntwana emhlane wambulalela emasimini kwathi abanye wabangenela emakamelweni abo. Ubiko wabophela inkomo esihlahleni layo wayigamula yafa waphinda wagamula lenkonyane yayo. Wabotshwa esebuyele kulumuzi lapho athi ufuna umlilo wokosa umumbu wethusela amapholisa ayesesililweni amdubula enyaweni andubana ambopha. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Salbonani basakazi beStudio 7 lani balaleli. Mina igama lami ngomama uNgangizwe. Ngikhathazeke ngomumo weZimbabwe ukuthi shuwa ababusi bazadlala ngathi kuze kube nini, abakhathali ngathi ngisho lakancane abalandaba lathi ukuthi yini engaka ebenza bebe lenhliziyo ezilukhulu kangaka. Abantu bafa every day, abantu bayagula, akula muthi, akula maphilisi, akulani. Kanti ngabantu abanjani abantu abakhokhela iZimbabwe? iZimbabwe kulilizwe elinothe kangaka kodwa siye bengabayanga sihlekwe umhlaba jikelele ngenxa yabantu abalutshwana abaselfish. Hayi cha, ngiyabonga abalaleli lakini basakazi.
Unyoni, mina yabona into engizwisa ubuhlungu ngendaba yokuba beloku beusiza emsakazweni lapho labantu bezanu bekhalakhala besithi amasimu ukulima yokwenza ukuthi i-America ithathele ukuze khula amazwe alinywayo ukuthi i-America ngayo bathathelile ukuze iyabazonda. I-South Africa kuyalinywa umumbu ukhona esikudla manje i-South Africa waye ngafakwa ama-sanction ngenxa yamasimu yabo. Bayenze i-land reform e-organized la bayephalamende kuyakhulunyelanwa eyabo yayibulala belungu isenzane kurethwa abantu kusenziwani ukuthi beyali besembusweni iyabazama ukuthi bebefake ukuthi yezwe ukuthi bebe nama-sanction. Ama-sanction aziyo ukuthi kathi uzamara abekho wathathwa ngumuntu egelwa e-barbershop elizweni elikhululekileyo wanyamala lo muntu for good onda abanyana owafa eBulawayo lwa baningi mangaka amabhesi ayehlupha usukulu zabantu ngo-2000 la komo uchuma unalo ugawule kathe sunomgwadi beza lesitshela istori asifunda kulalela istori zabo lezi kuyasenza uzikhuluma amagama amabi engakhulunywa emoyeni. Kodwa into engicela nje ukuthi abantu abanjengangakuthiwa mina nginechance yokukhuluma nabo labo u-America bengiyatshela ukuthi bethi izanu beyishaye nge-sanction izanu yonke beshaye i-membership esemakhaya beze beshaye nohulumeni wakhona nedi ungalunga ekhaya ngoba ukuthi bayancengwa beloku besenzelwa angathi babakufa kwamagama abantu abayi-3 nje babeloku besibangela umsindi emsakazweni. Sifuna ukuzwa iindaba zabo zemkhuhlane wokorona la silethelwa onto ozanu lwa besifakele into yabo. Amen.
Mina udaba lwami engangidlela ngalo lapha ngidaba lomkhuhlane lokhona bese ngikhalela lizwe lakithi laseZimbabwe kulo sizi ngakhulu ngalo ngenxa yokuthi izwe lisemqokeni ngendlaba yenhlupheko abantu bathule nzima ma umkhuhlane lo ungangena elizwe laseZimbabwe kungala mithi lokuthi abantu basizwe abantu abalezimali zabo baphuma besiyasizwa emazweni angaphesheya so thina esingela mali uNkulunkulu ngayo engafaka isandla somusa bese kuthi siyevikeleke kulo mkhuhlane alubuyele emuva luyamemetheka luyaphambili lohlupho olukhona leZimbabwe losisizi kakhulu
salona masakazi bangazika eHebroni abantu besindebeleni bakamthwakazi ngicela bangizwe ngifisa ukubane abaphume entweni yokuncedisana lesitha ukuthi kungcwatshwa kugejwa amathambo abantu beGugurawundi bangcwatshwe baphume kukho bengasetshenziswa isitha onguye umabulala into le ifuze ibe nendlela yokuthi nxa kuqalisa ukugejwa kugejwa sokuthweni sokuvunyelwaneni xa ubungugebha ugqibela ukugebha besiyangcwatshwa yikuvala ukuthi inani leliyana alibulalayo ligcine lingawelanga kugcine sokuphuma inani elincane nga ikhomishina leyi kayisiyo yesikhothamathi kokuqala kufuze umuntu akhulume ukuthi ngoba nguye wayekhokhela atsho ukuthi wathi abantu labana kwabangu-20,000 bangaki sazi inani labo abalibhala kuhulumende bengakagejwa babekwa endaweni ezingaki bale mephu yokuthi babangcwaba ngaphi na ngoba sabanye abadlula izingwenya labanye batshiseka ezindlini baba umlotha kutsho ukuthi labo bazasala phandle bangasabalwanga ngizakhethwa sibe babili sibe bathathu siqamba ukuthi ubaba nangwana lo mali umami nangwana sibe sibabani sibe sibabathathu esigabeni sokuphelile kanti kulaba batshibele ezindlini batsha baba yimlotha kulabathathwa bangcwatshwa emigodini ekhatshana angxenye phandle kaphakazi naseziyazinya leyo because sifuna ukuthi uhulumente aqala vuma ukuthi bangaki ngenxa yenamba yakhe ingafanani ngekhomishini eyakhipha ukuthi 20,000 ababo bangaki ababulalayo okokugcina ikugrawundi eyiye ayisebenzisayo ukuquma abantu ukubulala abantu ingaphi ngoba akulafast brigade lapha lelizweni iphila ingaphi ngalesi sikhathi labakhokheli bayo o-company commander bobani bani sibazi abantu labo uhulumente ngakuvuma lokho kuyabe khanya ukuthi uzimisele sokungakuhanjwa kuyegejwa-ke kungcwatshwa abantu ngokutsha ufuna ukusisebenzisa abantu besindebeleni ngasevukenini njengoba sisebenzisile wathatha umhlaba wathatha into yonke yonke into namhlibiza umuntu wesitshonini abantu besindebeleni sentuthwini nje ahlalutho siphephele emazweni siyahlupheka imisebenzi bayithethe yonke into bayithethe ibiza bona ngoba babevele bebulala abantu ngekugrawundi befuna umhlaba wakamthwakazi yikho sifuna ukuthi uhulumente le kaveza into lezoqala ukuze simncedisele ukugebha engasithuma ukuthi sigebhe nini kusasemasinyani kakhulu yabona
nawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 sithande njalo ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook lapho esi-live streamer khona kanye lalabo abasilandelayo kemsakazweni eradiyweni silothabisane Ncube silokhethiwe Ncube basivukisa silovodloza eshweti silo Ashton Svanda silo Musa Mazibuko othi livuka njani mamhlanga mntakagogo ngivukisele abakwamathema enkayi yes, siyalivukisa ke omathema enkayi ithi ngibukele ngise Randburg lezulu liyana khona ngale u-analyze Ndlovu la uthi livuke njani msakazi lo Joseph Nyathi uthi livuka njani msakazi labalaleli be-studio 7 hayi-ke liqhubeke lithumela imbiko yenu balaleli sizayitsha lapha ecingweni leyo engaphumanga libekezele iyeza kumalanga alandelayo okwamanje ke sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane amabandla amakhulu aphikisayo kwele Malawi ele Malawi Congress Party lele United Transformation Movement asebumbe umanyano phambilini kokhetho lonyanga ezayo amabandla la yiwo awaphikisa emthethwandaba impumela yokhetho lomnyaka odluleyo eyalahlelwa khatshana ngumthethwandaba kwathiwa kufanele kube lokhetho olutsha i-rerun. Ibandla eliphikisayo lalo selibumbe umanyano okusobala ukuthi ziyabe zindala zombili. Abantu ababili babulewe ngolwesithathu ntambama eKenya esigabeni seMandera esiduzane leSomali, njalo omunye ulokhu engakabonakali kulandela ukuhlaselwa ngabantu abakade behlome ngemibhobho abacatshangelwa ukuthi ngamalwecatsha awe-Al-Shabaab abokholo lwesimuslim olwedlulisa amalawulo. Umchayeli webhasi utshele iVoice of America ukuthi ibhasi yakhe ivinjwe ngeyinye imota, njalo wezwa umbhobho ukhala emaceleni womabili, wabona abantu abangafika amathumi amathathu begqoke amayunifomu amasotsha. Bathi wonke umuntu aphume ebhasini ngoba badinga abantu abangasibo bokholo lwesimuslim labangahlali kuleyo ndawo. Abatshonileyo bacatshangelwa ukuthi bebesemoteni okuyiyo esetshenzisiwe ngamalwecatsha ukuvimba umgwaqo besebenzise umaqophula ukuyimisa. Ngakho obuleweyo obesebhasini. Amalwecatsha e-Al-Shabaab abelokhu elisana lohulumende weKenya kusukela ngomnyaka ka-2011 lapho eleKenya elathumela amabutho eSomali ukuthi ancedise umanyano we-African Union ukulwisana lawo. Okwamanje ke yebo ke okwenzakala eMelika namhlanje, idolobha leNew York ngolesine lithethe isinqumo sokuthi igcikwane le-coronavirus selizaphathwa njenge-state of emergency, njalo sokulamathumi ayisithiyagalolunye lanhlanu abantu asebehlaselwe yilo, lanxa kucatshangelwa ukuthi inani leli lingafika kunkulungwane eyodwa. Ngalokho sokungamiswa ukusebenza kwamabhasi, izitimela, njalo kube lama-curfew. Abantu sebexwayiswe ukuthi bengalahlekelwa imisebenzi, bexotshwe ezindlini, amabhizimusi avalwe, njalo lokudla kusilele. Emadolobheni eMaryland le-Ohio, izikolo zonke zizavalwa kwesikhatshana. Indawo yokuzithokozisa iDisneyland layo isivalwa. Abantu abasavunyelwa kuya edale leCongress leSenate, njalo imidlalo yebasketball layo isimisiwe.
Thank you.
Yebo lo ke ngu Cooksman ehamba lo Madlela Sikhobokhobo lo SFG Mzwazwa besithi uzangikhomba. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.